manifesto le ilotshwe ngolimi olulula kakhulu njalo ilezithembiso athi izithembiso ezingeke zenzakala njalo ilezithembiso ezinye sezivele sezenzakala ngani ngoba ibandla elibusayo lathatha konke okwakukhulunywa yi-opposition ukuthi kuzakwenziwa. Okokuqala sikhangela ukuthi sizaba le-free education. Abantwana abasekwaba kuma primary schools akumelanga babhadale, kumele bahambe kube ngumlando kahulumende ukuthi wonke umntwana welizweni ayefunda esikolo. Nxa kuyukuthi uhulumende akasenelisi lokhu, umzali ulelungelo lokubophisa uhulumende ukuthi abantwana kabasayi esikolo. Sikhangele ukuthi lamanzi abantu lokhu benga nathi amanzi ahlanzekileyo elizweni lokhu esathatha kuzivuse, abantu lokhu benatha amanzi emadamu njengenkomo, njengembuzi, njengamadonki. Lokhuyana uhulumende wethu uthi uza kulungisa ngani ngoba silamanzi avela eZambezi, asifakeni abantu banathi amanzi emathebelelendi. I-project le yeZambezi Water Project yayivulwe iphele iqedwe, kwakwenziwe izibhorane, kwenziwe amadamu amanzi akhona abe yilana ahlanzekileyo, ayikhona ukuthi abantu banathe njengezinyamazana. Sikhangele kwezempilakahle, iyatsho njalo i-manifesto yethu ukuthi kumele kube lezi ndawo ezokuthi singakhangela kusukela ngo-1980 zindluthwane izibhedlela esezakhiwayo. Abantu lokhu besahamba emakhaya emakliniki akunamithi, akunamadokotela. So sifuna ukuthi sakhe izibhedlela, each and every district ibe lesibhedlela ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bathole impila kahle. So ziningi izinto i-manifesto yethu ekukhangeleleyo ukuthi kona izakwenza. Okuyizinto sivule imisebenzi, ingakhangela iBulawayo ibiyindawo athi nika kakhulu abantu imisebenzi, kusenziwa zonke izinto, kulungiswa isepa, kulungiswa izinsimbi, o-railways besebenza, konke lokhuyana kutshabalele. Sikhangele futhi lemigwaqo yethu, imigwaqo yethu isile kakhulu, kungani lolo bhengula lamhlanje nxa engazavuke, uJoshua Nkomo lamhlanje nxa engazavuke engeke alahleka koBulawayo ngoba lokhe kwabafa laba bantu bakuthiya lokhu kunjalo. Imigwaqo yethu-ke ifile, akuna development ekhona. Uyakuthembisa lokhu mama uMduli ukuthi uza kulungisa. Sile kholu khonapha ewanke, kodwa iyathathwa leyo kholu iyasuka kwamanye amazwe, imigwaqo yethu kayilunganga. Sile thimba khonapha elufane, iyathathwa-ke ithimba leyi iyahanjiswa kwamanye amazwe, iyahanjiswa kwezinye izindawo, kodwa abantwana bezikolo kumbe ezemathebelelendi bafundela phandle. Ayinto elihlazo kakhulu esikhangelele ukuthi khona konke lokhu siza kulungisa nxa singangena phakathi kombuso sibambe izintambo zombusazo.
Manje selizaya ngaphi ngemva kwe-Chipinge?
Sesisuka-ke eRima siqede izolo, kathesi sikhuluma senze nje kumele siye eMaswingo. Sebeqalisile-ke iy'nkokheli ze-province lenkokheli ze-district ukuthi zisilungiselele umbuthano sizawenza eMaswingo. Ngeviki elilandelayo sizabe sise-eMidlands eMberengwa, labo sebeqalisile ukulungiselela. Ngemva kweviki lamabili alandelayo siyabe sisemzini omkhulu wakoBulawayo. Emzini omkhulu wakoBulawayo sizangena ngamaholo ngani ngoba sithi thina asilandeni nabantu lapho abahlala khona. Sizahlanganisa-ke ama-district siwafake ngeholo ukwenzela ukuthi abantu bayalande ngeholo. Kuleviki ekucina, inyanga nxa isiqalisile kaJune, siza kuya eMathebelelendi North. Sizabe sisebhinga, sizabe sikhona ngale kuZambezi, eKhalambezi. Sikhuluma-ke le ngxenye yeZimbabwe, abantu abadubeka kakhulu, abathiwe kakhulu, nasikhangela ngendaba zokuthuthuka kwezigaba lokuthuthukisa umnotho wesigaba, abantu bebhinga-ke basalele emuva. Yikho lapho siyabe sikhona, sigcina-ke sigqiba uhlelo lwethu lokulontsha-ke i-manifesto.